inhlanzi yiwo umkhonomi wethu oyenza ukuthi khona abantu bephile kuhle. Kodwa engikubone amaviki amathathu adlulayo kusizana namhlanje yikuthi akusela nhlanzi, akula matemba, akula nhlanzi ezikulu amabrim awathathola kahle. Abantu badanile bahangenile emanzini baphuma bengelalutho. Isikhathi esinayo kujwayelekile ukuthi nxa abamatemba bephuma kumbe bona benhlanzi nje abagoli benhlanzi bephuma emanzini sokuyisikhathi se-full moon. Kujwayelekile ukuthi kubonakale abantu bethokoza phakathina kwesigaba besiba lemali zabo ngoba bayabe besebenzile bathengisa. Kodwa engikubone iviki le ephelileyo kunzima, osomabhizimusi bamatemba kabalalutho, osomabhizimusi abezinhlanzi kabalalutho. Now lokho sokusitsho ukuthi lalaba abanye abamanye amabhizimusi abayabele ezitolo bethengisa lokhu lalokhuyana ngoba amakhastoma abo yibona labana abathengisa inhlanzi. Baningi abantu abaphila ngenhlanzi ezincane kumbe ezinkulu ebhinga. Now lokhu sokusitsho ukuthi akula oyaphila ngoba abalemali leyo mali kabayitholanga umbe i-socio economy yethu leyo mali kayitholakalanga. Now abantu bayazibuza Gande, bayazibuza abantu ukuthi imbangela kungabe kuyini. Kodwa into esinanzelelayo ukuthi kungani ubaba uMnankagwa ungani ule problem angabe elayo ngoba yonke into ayibambayo ungani ayiphumeleli kuhle. Sibonile abadlali benguqu abadlala phecheya kwelizwe ababili ababuyileyo bazohlangana laye elundoda. Lokhu behlangane laye ama-careers abo kasazange alunga lanamhlanje. Lathi lokhu esivakatshele lundoda wabuya wazochiya amabhoti amarigi akhe lawana okuthiwa izinduna zibambe amatemba. Amatemba akasabonakali, inhlanzi akasabonakali. Lezi nduna zona lezo lokhu zitholile amarigi wona lawo, angikholi ukuthi ukhona oyedwa ongathi ngitholile lokho kokuthi ngiziphilise. So angikwazi ukuthi imbangela ikuyini, kodwa ukudana endilakho yikuthi ubuyanga ukulamba sokuzakwanda ngaphakathina kwebhinga okokuthi sendokwesaba ukuthi khona kuyakuba nendlala engazaki bonakale ngenxa yalokho okwenzakala.
Manje njengoba sisazi ukuba abantu abaningi khona lapho ebhinga baphila ngazo inhlanzi lezi, kuhamba njani nxa inhlanzi zingasekho?
Sesiphakathina kobunzima obukhulu Chris, ukuswelakala kwezinhlanzi lezi sokusitsho ukuthi khona sokufuza ukuthi laba abancedisayo sokufuza ukuthi behlale belindile, sokufuza ukuthi bestokhe ukudla okuningi ngoba indlala, ukulamba lobuyanga sobuyakwanda ebhinga, especially kusukusela khathesi kuze kuyefika isikhathi sokuthi nxa izulu lithe lana bese sithola ke lapho esiyabe sikutholile emasimini. Kodwa okwakhathesi ngendlela emanzini esokuwome ngayo, mbona ngani ukulamba lobuyanga kuzakwanda. Sokufuza ukuthi abancedisayo behlale bengabalungeleyo ukuthi bencedise. Yikho engikubonayo in the short term okungenzakala. Kodwa in the long term phose sokufuze sikwenze ukuthi sibonisane ukuthi amanzi ethu lawana singawasebenzisa njani njengoba inhlanzi zingasabuyi ngoba vele besiphila ngenhlanzi kusukusela kudala ilekhi le iCaribbean ingakakhiwa.